Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 4 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Zilawo yini ama mask ayeneleyo, balawo yini ama sanitizers, balawo yini sepa yokugeza izandla. Konke lokhana kuyizinto ezikhanya zingathi zizawusota kakhulu kubafundi abazwa besiya kuma P3 schools nakuma S3 schools kakhulu emakhaya.
Uhulumende uthi izikolo sezilungile ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso zeWorld Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leCOVID-19.
Ma kungela crisis, why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Why kulama curfews yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries?
Ingcweti ezicubungula izombusazwe loZulu jikelele zithi ucatsha ngomunwe umongameli Emmerson Mnangagwa nxa esithi akulahlupho elizweni.
Ngafunda isecondary eChapungu Secondary School 2008 ngayemangubeni, 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona. Ngasuka-ke ngahlala koBulawayo ngaqala uku-acta kodwa zange ngikwangisa ndawo.
Woza Friday kule viki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka enyakatho emaNdebeleni njalo ecula umdulumo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 sebezinkulungwane phose ezintathu 2555 lilandelwa yiBulawayo elenkulungwane edlula kancane eyodwa i-1289. EZimbabwe jikelele asebetholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,678, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,263 babo babikwa sebesinde kuleli gcekwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcekwane leli sebesedlula isigidi 1,275,815. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 30,596. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lasithupha 26,337,473 abafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu phose abayisigidi esisodwa
369,331. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulelwa imihloliso kulandelwa iziqondiso zeWorld Health Organization ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leCOVID-19 njalo iningi livumelana laye kulolu daba. Abaloba imihloliso phansi kwenhlanganiso yeCambridge bakhangelelwe ukuvula mhlaka 14 kuyo naleyinyanga njalo abezimseki mhlaka 28. Uhulumende uthi abantwana bazahlaliswa bebalutshwana endlini yokufundela eyodwa njalo kube lababalisi abaningi abazakhangela abantwana kulezi indawo. Inhlanganiso yabaphathi bezikolo e-National Association of Primary Heads ibikwa isithi ngempela abezifundo zika grade 7 sebengavula kodwa e-National Association of Secondary Heads ithi kuningi okufanele kufezwe andubana kuvulwe izikolo. Lokho kubalisa ukuhlanzwa kwezindlu zokufundela, ukuhlolwa igcikwane kwababalisi labantwana kanye lokuthi kube lemota zokuhambisa ezeneleyo ezigoqela amabhasi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ngempela izikolo bezingekalungeli ngokupheleleyo ukuvulwa.
Into enjengamanzi kayikho ukuthi phela ezancedisa abafundi ukuthi bahlanze izandla zabo. Kanti njalo sibona ukuthi kukhona ukuminyana okuzaba khona lapha ezikolweni. Kube sekungathi nje yilokhana sithi thina i-back to traffic, ngoba abafundi bazabe besola indlela zokuhamba ngendlela engaminyananga ezikolweni lapha baya khona nsuku zonke labo abagada ngensuku ngensuku. Kuthi ke labo abazobe kusiya mhlawumbe kwema-borders, yebo kambe bangaswela ithuba lokuthi bahambe kuhle ekuqaleni, kodwa ezikolweni zabo bazabe sebefikile bathole inhlalakahle engcono. Zilawo yini ama-maski ayeneleyo, balawo yini ama-sanitizers, balayo yini isepa yokugeza izandla. Konke lokhana kuyizinto ezikhanya zingathi zizashota kakhulu kubafundi abazabe besiya kuma-P3 schools nakuma-L3 schools, kakhulu emakhaya. Yebo kambe lezi ezinye izikolo eziphezulu ezingama-private schools zingenelisa, kodwa ezethu thina abaningi uzulu kandaba ziyabe zingelakho okweneleyo. Kanti ke nazo azila mali eyokuthi zizincedise zithenge, ngoba izikolo eziningi kusukela ngomatshi kuzofika lamhlanje bezingabuthi imali kubazali. Ungasi ukuthi abazali bayala ukubhadala, kodwa kuyibuthi abaningi abazali labo abakho emsebenzini ukuthi benelise ukuthi babhadale lezo ndlela. So sitsho ukuthi-ke uhulumende kumele ancedise izikolo lezo ngemali.
Siyezwa umbono we-National Primary Heads ukuthi bathi ngempela abesifundo sika-grade 7 sebengabhala imihloliso, kodwa abe-National Association of Secondary Heads balinsolo ezithile. Liyavumelana labo yini?
Umbiko okhanya uhambelana ungathi uthinta i-National Primary Schools Heads, ungathi kawusimbiko oliqiniso. Nangu phela lapha esinxa sibuza thina kuzikhulumele ze primary school heads bathi bona azange bakutsho lokho. Kanti ke kungani mathi bathi bona sebelungiselele ukuthi sebelakho konke? Ngokuhlolisisa kwethu ama primary schools yiwo alobunzima obedlula obema secondary schools. Ngendlela enjalo ke ungathi umbiko lo uyakhutha iqiniso. Singaphosa sihambelane kakhulu lo mbiko obikwe yi-National Association yama-Secondary School Heads. Sinenze izaba elinjengaleli esalenza ngoJune lapho sakhuluma khona ukuthi ama-sanitizers asekhona, sisitho ukuthi izikolo zizashare phosa i-5 liters zingu-10, okuyinto engaphosa itshengisa ukuthi kuyabe kulizaba nje lokho.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta. Sixoxela eseHarare.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele amazwi akhe awokuthi akulahlupho eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wabekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare lenkokheli yamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePollard. Unxuse njalo amabandla angekho kunkulumo lezi afana le-MDC Alliance ukuthi aze kukhulunyiswane wakhiwe ilizwe. Wengeze wathi inkinga ezingabe zikhona zidinga ukubambana kwabantu beZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla ukuze zilungiswe. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi uhulumende wakhe wephula amalungelo oluntu ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kwabantu abafana nomnumzana Thawanda Mutshehiwa loNoxolo Maphosa. Aza njalo ngesikhathi eleSouth Africa liphakathi kokulungiselela ukuthumela iqula eHarare ukuyahlangana lamabandla ezombusazwe loZulu ngokuhluphayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla seMDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringai, yena othi uMnangagwa ucatsha ngomunwe nxa esithi akulahlupho eZimbabwe.
Lawe uyazibonela ukuthi abantu ekhaya sebedubekile and amapolisa ma kungela crisis, why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Ma kungela crisis, why kulama curfews yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries? So lay toy smoking mirrors abayikhulumayo uMnangagwa ukuthi akula crisis eZimbabwe. So siyathemba ukuthi iSADC njoba sebethumezela a delegation from South Africa elomagushule, sizabona a change in the way that we deal with our crisis.
uMnangagwa uthi buyani kuPollard lize khulumisana laye.
Indaba le ePollard vele uPresident Chamisa leMDC Alliance sakhuluma ukuthi makungela independent convener noma ama issues aqakathekileyo aye legitimacy angekho, then ilihlupho lona lelo. Indaba yokuthi amaZimbabweans singakwanisa ukusolva indaba leyi is not a problem, but thina sithi I think MTC has been clear from the beginning, kumele siletha ama issues thina lati esiwabonayo ukuthi ahlupha uZulu lonke jikelele. Lokho kokuthi baya convene i-conference ePollard izana uPF loMnangagwa babe ngu-referee lo-convener, vele akusebenzi lokho. Singabuyela emuva siyabona ukuthi ilizwe lethu libe le-independence, kwaba le-an independent convener eLancaster eyayiroya iplaywa ngama-British khonapho, thina labo Smith izana uPF leZipra khonapho zikhona. So that's what we are saying ukuthi thina njenge-MDCA asiyalo participator ukuthi uZulu jikelele abe lenhlala kahle, but illegitimacy lokuba le rule of law, lokuba le electoral reforms, lama human rights reforms onke ona lawo yekho kuleyo Pollard.
Lo umnumzana Tim Moringai isiphathamandla seMDC Alliance eMelika ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Elinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association esigabeni seHarare lithi liyasekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokubhadala abanini bamapulazi abamhlophe abathathelwa impahla yabo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi oleLand Reform Program. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Le ntatha lezindaba eHarare namhlanje, lanxa uZulu weZimbabwe lababalaphikisayo besola isinqumo sokubhadalwa kwamapulazi abamhlophe laba. Ekhuluma esigodlweni seZanu PF eHarare, umgcinisihlalo waleli cele labalwa impi yenkululeko uMnumzana Wayne Samuel Bhila uthi uhulumende ulandela isisekelo sombuso sona esithi imitshina lentuthuko eyenziwe emapulazini kumele kuhlawulwe hatshi umhlabathi.
Fully support the work which is being done in line with the constitution of the government. Government is
Siyasekela umsebenzi owenziwa nguhulumende elandela isisekelo sombuso. Uhulumende ulandela u-Section 295 wesisekelo sombuso ka-2013 savotelwa ngabamabandla onke. Sisekela isinqumo sokuba indaba yomhlabathi kayisabuyeli emuva.
Uqhubeke sithi abamabandla aphikisayo sebethola isinqumo esethe nguhulumende ngoba bebona ukuba ilizwe selizathola usekelo emazweni afuna ukutshala imali kuleli. Ethi njalo labo abathola uhulumende ngalesi sinqumo ngabantu abangazisi indaba zomthetho. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe njengebandla badaniswa kakhulu yilokhu osokusenziwa nguhulumende esithi kuphambana lenjongo zempi yenkululeko.
Yikho iningi yethu vele bamantu bahamba besiya empini besiya leli ilizwe njalo inhlabathi nokunye okuthile kodwa siqakathiso esikhulu yayinhlabathi. I-Global Compensation Bill le noma kuthiwa yi-Statutory Instrument 62 of 2020 ayikho emthethweni ngenxa yokuthi bayenze ngensitha. Ama-stakeholders kakhulu iparlamenti kayizange iphatheke kulo umthetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nicholas Mabhela umkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party othi kusobala ukuba iZANU-PF kayilani leyakuthembisa abensundu.
Sikazihambisani lokuthi abamhlophe abebelima emaplazini ethu baphiwe imali ebizwa ngolwasemzini okuthiwa yi-compensation ngoba lawa ama-improvements kumbe lokho okwenzakala eplazini okubizwa kuthiwa improvements ngolwasemzini kwakuyimali eyayiphuma lapho kusehlule ukuthi kubhadalwe abasebenzi bencindezelwa. Imali eyiyo eyakha ama-improvements yimali okwakumele iholelwe abasebenzi. Yakwazi abasebenzi bemaplazini bebengaholelwa ngendlela.
ELeZimbabwe libika lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi sohlelo lokwabelwa abansundu umhlabathi olwe-Land Reform Program amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola i-3.5 billion ngendlela yokulungisisa umonakalo owadalwa yilolu hlelo olwalungahlelelekanga kwenza abanini mpulazi abamhlophe balahlekelwe kakhulu imali abanye langomphefumulo lapho besuthunelwa amapulazi abo. Kulapho kwadala ukuthi eZimbabwe lisolwe ngamazwe omhlaba inkokheli yeZANU-PF labanye abadlelana layo bafakwa kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele isitudio 7 iseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela umhlangano womanyano wamabandla ezombusazwe oyePollard owenziwe namhlanje ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kanye nemizamo eyenziwa ngabe-South Africa ukudinga isisombululo kungxaki ezibhekane leZimbabwe. Inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezilishumi lane 14,000. Abenhlanganiso ye-Associated Press babika ukubana uqhamuka kwaleli gciwane sokuguqule indlela abantu abangcwatshwa ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela yona i-South Africa osokubavimba ukulandela imikhuba yabo yesintu yokungcwaba abafileyo. Iziphathamandla zawele South Korea zibika ukubana kulabantu abane abafileyo ngemva kokungqikilana kwemota yabantu makhaza leyebutho lakwelemelika edolobheni lePoincheon elingezansi kwesigodlo salelo lizwe i-CO. Inkokheli yebutho lemelika esebenzela kwele South Korea ithi lingozi ibangele ukuba kuke umiswe umsebenzi wokufundisa ezomvikela endaweni leyo kuhlonitshwa abalahlekelwe ngumphefumulo nezihlobo. Umongameli Donald Trump welemelika ulandule imbiko ephume kugwalondaba olwe The Atlantic Magazine olobe kabanzi ngakukhulumayo phezu kwamalunga ebutho lakhe athunjwayo loba ukubulawa ngabalwa becatsha. O osomabhizimusi abakhangela lawo amancane laphakathi abasemhlobulweni weMandebeleni bakhala ezimathonsi ngemva kokwehluleka ukuthola imali abayithenjiswa nguhulumende eyokubancedisa ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19 besithi sebelinde baze badela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo. Iningi labo somabhizimusi abaphila ngokulungisa impahla ezehlukeneyo bethenga bethengisa elizweni lakwamanye amazwe bathi amabhizimusi abo asedonsa nzima lesimo somnotho siqhubekela phambili sonakala ngamandla. Bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabahlenga ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown njalo sebephelelwe ngamacebo okunakekela imuli. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le thengiswe nguhulumende thina kumalunga ethu kakhe loyedwa oseyitholile lokuthengiswa nje abantu bengathi bavalwa amehlo, ayikho leyo mali. Abantu bahanje bayafoliswa emhlahlandela ukuthi bathole ama-SIM cards awe 1 month kuthiwa imali izangena khona. Namhlanje ngiyakhuluma ngithi mina ayikabi khona.
Olwela amalungelo abosomabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa olilunga njalo le-BVTA uthi lokhe bengakayitholi imali.
Siloko singakayitholi leyo mali ikoso kuyenza nxa sibhoda sikhoshethayiza ngama-vendors nge-COVID-19 sikathi kabagqoka ama-mask bethenga ama-sanitizers beyenzele social distance. Bathi bacela uhulumende ebancedise ngoba yinto kumele ukuthi ngayo baphiwa leyo mali bayenza ngayo.
Unkosikazi Mukasa uqhubeke ethi uhulumende wayebathembise ukubafakela $200,000 amadola akuleli.
Uhulumende wayethe ama Metron cards lawa azabe ele mali efika 200 bond ngaleso sikhathi ezisithembise ukuthi uzasinika ezikushing fund ezaba khona isincedisa njengoba laphana kwathi kule lockdown saba le displacement of ama vendors. Ama-vendors kwathiwa behlala endlini bengathengisi kuze kube lakhathesi siloku silindile.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane laphakathi ama-small and medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe saze saya emoyeni kodwa ecina ukukhuluma lathi wazisa ukuba i-relief fund eyabaphila ngokuthengisa iphethwe ngabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu olwe-public service labor and social welfare. Ngakho-ke ngababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGod Knows Vimbelela odabuka inyakatho eMandebeleni njalo ecula umdumo we-dance hall. Asizweni exoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
I am crazy, Missy! Me know them, me trust them, me no trust them, Selassie.
Igama lokuzalwa nguPetros Thembelani Ncube kodwa wazitshintsha wazibiza God Knows ngoba elikholwa elikhulu njalo wazibiza ngebizo lomdeni wakhe uVimbelela. Yena-ke uphuma emangweni e-Kenilworth esabelweni lisemathweleni North nguye esimphetheyo namhlanje.
Ubanani nengani kalo ngazi ndangenamali kalo ndaningenayitoni kalo babefuna kugijwe ngam ndisuka.
Ngazalelwa eMidlands eMberengwa, ngafunda eMakwaba Primary School, Secondary eChapungu Secondary School. 2008 ngayemangubeni, Mangubeni 2009, 2010 ngajika futhi eChapungu ngazoqedelela izifundo zami khona. Ngasuka ke ngahlala koBulawayo, ngaqala uku-acta kodwa zange kwangisandawo.
Ye Zinage ukodnoze ebezifunela ezenza le midlalo yamadrama ezilibazisa ichitha isikhathi kuphela engelandaba lokucula.
Ngiqale ngo-2015 oku-serious but bengingekho serious kuwo njengoba bengathi bengi-actor. Ngo-2018 ngase ngirecorda i-album yami yokuqala uJah Protect Them but angisakwazanga-ke ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe ngo-2018 ngikhiphe sekungu-2019.
Uvimbelela uthi abaculi abanjengo Winky D, Killer T, Muddy P, Busy Signal, Vibe Cartel, Alkaline nabanye abaninginengi bamenza wathanda nomdumo.
Ya, izinja zami lezi yabo. Abantu abayenza ukuthi ngizizwe ngizifila nami emusicini yabo. Ya, wona umusic wami asebeke bawuzwa bona bathi uright mnandi. So bathi ngiqhubeke ngiye phambili ngomsebenzi. So manje ngisadinga i-support evela kini nami ngizithole nami umusic wami susezingeni nawo eli yabo eliphezulu.
God knows ulesilo kini balaleli udinga usekelo lwenu.
Bangisupport ngithole nami like i-sponsor esiza sponsor umculo wami ube phezulu ezingeni nami eliphezulu nami ngifane nabanye abaculi. Nangitholakala ku-email ethi godknowszimbelela@gmail.com na ku-Facebook ethi godknowszimbelela. Ningakhohlwa ukusanitize bakithi. Hey, corona yabulala. Ngibulise ngale ekhaya eKenneth lapha ku-14. Ngibulise nale eDromaland ngale. Ngiyanithanda bakithi.
Kulolu hlelo sixoxa abaculi bakithi abatheneyo kuyinhloso yokubaphakamisa. Ebesila namhlanje woza Friday ngu-God Knows Zimbelela ngomtubake we-dancehall. Phela viki enhlekini lonke balaleli igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobha leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane phose ezintathu, 2555, eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa 6678. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.